uhulumende njengoba ekhulumile besiphakathi komkhankaso nje iwent sday indaba ezinjalo zike zabanjwa ngoba nxa kusenzakala into ezinjalo nathi nxa kusiba lesinye isikhathi kumbe kuphela umnyaka basitshele ukuthi hhayi kulokuyehlo okwenzakalayo but lokho nami nxa ngikhangele personally kuyathengela ukuthi hhayi sokulomehluko ngoba akusafanani njengakudala sibone ukuthi abantu nje besifa mahlayana ukuthi hhayi sokunganeno
okokuthi okungakubangela ukwehla khona okokuthoyo kungakuyikuyini
okungabe kubangela ukwehla engingathi ngikufake sobala ngoba inhlelo ezikolo ezenzakalayo imfundiso zindlenile ebantwini ngoba kulezi nhlanganiso ezikhona ezindlenileyo silabo umathebelelens imakhi ikhanya inenhlelo eziningi ama-awareness ukufundisa kalitela kubontanga kakhulu inhlelo ezikhona indawo yonke nangikhangele kakhulu ngiyangithi kwesinye isikhathi nangisiya emakhemisi ngiyangizwe bakhona omama abathi nxa bengakaqalisi umsebenzi banike imfundiso mayelana negcikwane banike imfundiso ngokunqabela konke babuza imibuzo abantu baphendule bazwisise bangakuzwisisiyo okungaba ngokuthi kuliqiniso ukuthi imfundiso zinjani
khona ukutholakala kwamaphilisi kunjani njengoba sasike sizwe esinye isikhathi ukuthi ayisilela sekunjani kathe
ye ukuthi nje abantu nje inkulumo zivele zikhona ngisho kodwa ngeqiniso ngeqiniso mina kumphakathini engikwaziyo amaphilisi ngoba kawuphunga ukuthi wena uhlezi endlini ungakwazi angitsho ukuthi atholakala ngapha angitsho atholakala